mina ungabuto Mpofu ophuma esigabeni sesikombingo elowagwelo. Thina esigabeni sakithi kumbe mhlawumbe ngithi jikelele elowagwelo yonke sisahlukumezekile, ikakhulu nxa sikhangela ukuphathwa ngendlela esiphethwe yiyo. Mhlawumbe engingathi mina uhulumende obusayo kathesi esigabeni sakithi phose sonke sihlukunyezwa yikuthi asila esingathi thina ngokwethu kumbe iprojekthi thize ecacayo ebonakalayo engasiphathisa thina njengabantu belowagwela ukuthi lanxa umumo welizwe lanxa umumo womkhathi ungamanga kuhle sikwazi ukuzimela thina sisodwa. Uzathola ukuthi nxa ingalinganisa ngamanzi ungakhangela emaboleni ike yaba yindawo ephucukileyo ephumelelayo, kodwa namhlanje isiyindawo esivuthuziwe. Ikakhulu ungananzelela kulabantu asebesakha kathesi bayakha ngendlela emangalisayo. Wena nxa ufuna isitendi esemabhizinisi awusitholi, kodwa uzathola ukuthi abantu bokuza endaweni yenaliyana bayakha. Xa ukudingisisa uzathola ukuthi imbuzo kumbe mhlawumbe intendelo ozinikezwayo impendulo ezizakwenza wesabe ukuqhubekela phambili ubuzwa, ngoba uhulumende ukhanya ngathi ulesandla phakathi. Singakhangela thina esikufisayo ukuthi ngabe uhulumende uyasikhulula sikhululeke, ngoba savela sahlukunyezwa kudala uvalo siseselalo. Yikho futhi okuthelela lokuthi sesabe singaze sathembana phakathi kokuphila kwethu esikwenzayo ngenxa yokuthi sathelelwa kwesaba sibona lokho esadlula phakathi kwakho. Siyaloyisa-ke thina njengabantu bakithi elowagwelo, ngikhuthaza ukuthi kasisukumeni sivuleni amehlo. Isikhathi sifikile sokubana sikhululeke njengesigaba sakithi. Yebo, abanye kabalandele emuva, maningi amaprojekthi esiwakhangeleleyo kasiwabambeni bantu bakithi, siwahambise lapho esingawahambisela khona. Kodwa-ke kasiziqaliseleni thina ukuze uhulumende lalowo ofisa wona siphathise abone imizamo yethu. Masinyazana nje sizakubhoda, lami lizangibona mina ngokwami ngizakubhoda ngisenza amanye amaprojekthi athize. Ngiyabonga kakhulu ukubana lizakuphatheka ngendlela engifisa ngayo. Ngiyabonga.
Mina igama lami nguThembela Ntube ngoBulawayo. Engingakutsho ngendaba egugurawundi ekhulunywa kathesi ukuthi sicela ukuthi abayi babakuphetheyo bahambe kuma-communities anjengabonkayi Tsholotsho Lupane, lapho abantu aba-affected khona, ukuze labo baduduzeke behle emoyeni. Ngoba kungaphelela emadorobheni emaweteleni kuyagcina kwinto wakhona kungasanjani, kungasaphumelelanga kuhle abantwana abayi baba-affected bengasapholanga emoyeni. Ngithanda nje ukuthi abayi babakubambileyo bakuqaphele khonokho. Sikhangela ukuthi indaba leyi ngabe kuthiwa njengoba sokuvunyelwe ukuthi kuxoxwe ngayo lo nyaka bekulesifiso sethu sokuthi ngabe kuthiwa abantu bahamba bayicommemorata lona leli langa kakhulu endaweni enjengabobhalahu, kwenzela ukuthi kube sobala sile ukuthi uhulumende usekuvumele ukuthi abantu baxoxe ngakho mgceke. Kungazoba ba yinto efihlayo, kungazoba ba yinto yona okuthiwa iyabophisa. Uhulumende njengoba sevumile ukuthi abantu baxoxe ngakho, kuhambe kuyezigabeni lapha kwaba lokukhathazeka khona ngaleyo ndaba yegugurawundi, kufike kucommemorate khona, ikakhulu ngasingathathi langa ngo-December, maybe sithi December 22 abantu kube yililanga abalisebenzisayo lokuthi bakhomemorate. Siyabonga kakhulu.